taba ku VOA indebele
ali bukanjani zukandaba siyalambulela emsakazweni we studio 7 ngolosibili mhla ka 3 kumpalakazi 2019 olamukelayo ngu Chris Gande endabeni zethu lamhlanje ukudonselana namandla phakathi kwamaqhuku amabili ayibandla lezanu PF ele Lacoste lele G40 kukhanya sokuqalile njalo kambe kuzodala mehluko yini kukhetho oluzayo
kuyazakala ukuthi upresident Ismail Kathese base bemxotshile bolabo bantu njalo labantu ababekhona kuma-province nakuma-district bakhona abazakalayo ukuthi baphatheka entweni yakhona
ukukhulumisana kwamnumzana Nelson Chamisa lomongameli Emmerson Mnangagwa kungaqeda na inhlupho zeZimbabwe sile ngxoxompikiswano
ngifuna ukuthi ikoti irule in favor of lina funa kuyathiwa ikoti yenze inqumo esiqondile
kungaba ngamaphutha njani gawule kunenge esikusolayo kuruling kamalaba and laye umalaba amboni ukuthi uyakuphikisa ukuthi naye kufuze esolwe
idale lephalamende lilandula imbiko ethi amalunga alo asesenza okwecansi ezambuzini zedale zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Ukudonselana amandla kwamacele ebandla lezanu PF abalisa elisekela umongameli Emmerson Mnangagwa ele team Lacoste lele G40 sokuqalisile njalo. Umgcini sihlalo webandla lezanu PF eMashonaland West umnumzana Ziyambi Ziyambi ongumphathi ntambo njalo wezemithetho uthi amalunga eG40 ahlangana ebusuku endaweni ezijeneyo zelizwe eqoqa ukuphazamisa inhlelo zebandla lezikahulumende. UZiyambi utshele iphephandaba leHerald ukuthi abazatholakala besenza lokhu bazaxotshwa kubandla lezanu PF. Icele leG40 lalisekela umnumzana Robert Mugabe lonkosikazi wakhe uGrace. Abanye abacatshangelwa ukuthi babengabakhokheli baleli cele ngabathi umnumzana Jonathan Moyo, umnumzana Kasukwere, Sevia Kasukwere, lo mnumzana Patrick Juwawo ababaleka elizweni ngesikhathi kususwa Mugabe embusweni bayaphephela kwamanye amazwe. Umnumzana Kasukwere utshele iphephandaba leSunday Times ngesonto ukuthi uzancintisa kukhetho luka-2023 edinga ukuba ngumongameli welizwe leZimbabwe. Ilunga lezanu PF umnumzana Malaki Nkomo utshele umtungameli Nkomo weStudio 7 ukuthi iG40 izama ukudiliza ibandla lezanu PF.
Ya ungazwa into sikhulunywa ngabantu kumbe ungabona sothunqa intuthu ukuthi kulomlilo obaziweyo ngaleyo ndlela ongabe ukhulunywa nguminister uZiyambi Ziyambi kuliqiniso elingabe likhona ukuthi kwathi kusenzakala laphana kungenwa ku-new dispensation kufanele abantu bakwazi ukuthi upresident wathi yena let bygones be bygones. Awuzange kube le ndlela yokuthi kucubungwe ukuthi ubani uminjani, ubani uminjani. Kodwa abantu abaningi bazithola konke sebephakathi kombuso lo omutsha ngendlela yokuthi abantu laba babengazanga bahlaliswe phansi bafundiswe. Langenjongo akade benayo vele izolo batholakala vele lokho bephakathi kwebandla lezanu PF okuyikubana naye owakhatheste uma sikhangela njengokukhuluma okwenza uminister uzafumanisa ukukhona sokusiba lokunzima ukuthi kusebenzeke ngoba vele abantu labana ingqondo lakade benayo izolo lokho benayo lanamhla ongapha ngabe befuna futhi njalo ukuthi kuphambaniseke. Into ofanele siyazi ukuthi kukhulunywa phana ngesikhathi sama-G40 kuyazakala ukuthi upresident Ismail Kathese base bemxotshile bolabo bantu njalo labantu ababekhona kuma-province nakuma-district bakhona abazakalayo ukuthi baphatheka entweni yakhona. Labo bantu lokho bekhona la kuZampief, lokho bekhona ukuthi ngathi la kuParliament, lokho bekhona endaweni lapho kulezikhundla khona.
Umongameli Mnangagwa yena lo msekeli wakhe uBabuchiwenga balobudlelwano obuhle yini Nkomo ngoba abantu abanengi bathu ngani kabangenelani kuhle?
Ngabe kuyisifiso zabantu ukuthi ngabe uPresident ubaba uED lo Vice President uChiwenga ngabe ngabantu abaxabanayo. Kodwa iqiniso elikhona ukuthi laba bantu babambana basekelana sekulobunzima bokuthi abantu kuhulumende base bephonga uxotshwa nabantu ebandleni sebephonga uxotshwa kwaba yibo abantu abakhokhelela kunye dispensation. Esingakutsho kathesi ukuthi abantu sebekufisa ukuthi ngabe laba bantu behlukana. And ungakufumanisa ukuthi laba bantu abaqanjwayo ukuthi yi-G40 bangaba yibo futhi njalo esebekhuthaza kumbe asebezama ukuthi baphehle lowo mlilo ngokuthi kube lokuxabana okukhona phakathi kobukhokheli bethu. Kanti-ke thina ngikwazi kwethu laba bantu balwa impi ngama-hovisebenz bonke bobabili. Angiboni ukuthi bangaba nayo leyo ndlela efiswa ngabantu. Thina esikukhangeleleyo kuphela ukuthi kulungisiswe ezomnotho welizwe abantu bakholise elizweni labo kuphela zwe.
Hello ke ngumnumzana Malucky Nkomo ilunga lebandla lezanu PF njalo wake wamela isigaba seInsizwa South edalele eParliamente. Asenelisanga ukukhuluma lamalunga eG40. Kodwa untungameli Nkomo weStudio 7 uqoqe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo ukuze sihlaziye lolu daba.
Lokhu akumangalisi ngoba nxa sikhangela imbali yonke ye-ZANU-PF okuhlelayo kusenzakala khona lokhu kubana kwakusibela ama-faction amaningi kule ngxabano yinto nje engamangalisiyo. Ama-faction angkhona aqalisa kudala ngezikhathi zempi, ngezikhathi zenari rebellion, kwaba le Mujuru faction, kwaba le Lacoste. Sakumangalisi konke lokho vele yindlela abo-operator ngayo kuhlela kula ma-faction.
Ingqungquthela zeqembu le-G40 ezibalisa uJonathan Moyo, oSevia Kasukwere labomzembi bonke baphandle kwelizwe bafohla. Kungaba yibo yini abayiphehlayo limihlangano?
Angikhole i-G40 asho abantu abayi-4 kumbe 5. Ngabantu abaningi ngxa abanye vele bangama-members waParliament, abanye bengaba khona kumabutho, abanye babakhona esipholiseni. So asikhulume ngabantu abayi-3 kumbe abayi-4 kumbe abayi-5. Kodwa sikhuluma ngabantu abaningi vele ababebekhona kuhlangothi lona lakudala njalo.
Kodwa lona iqembu le-G40 lisalalo yini ithuba lokugenqula iqembu likaMnangagwa ngevoti kumbe ukuhluthuna lisebenzisa amabutho?
Ayikuthi ezombusazwe ngibezombangazombe zona lezi mvye zepolitiki ngike kunzima ukuthi sikhangele phambili sikhona ukuthi lokhu kungenzakala lokhu ngeke kwenzakala. Ngoba ngikhuluma nje ngo-2017 nango-2016 akulamuntu ongakholwa ukuthi umbuso kaMugabe ungagenqulwa kodwa kwenzakala. So into engenzakala into engxenye ngasoze yenzakale yona leyo.
UMnangagwa yena njengomuntu owangena embusweni ngokuhluthuna intambo esebenzisa ibutho ubona ngani uzwa njani nxa ebona ukuzamazama konke lokhu okukuzana uPF?
Yakuba nzima sibili ngoba vele lo ongena odla ngamandla uphuma ngamandla uhlala ngamandla ngoba kuzamhlupha khona lokhu nxedo ke ingwane kumbe umqhele wobukhosi ngoba yena lo ogqoka umqhele wobukhosi uzahlala esesaba ukubana abanye bamcabangela abanye bafuna umgenqula. So kuzaba nzima uzahlale ngela kuthula vele.
UKasukwere yena utshele amaphephandaba ngempela viki ukubana uzancintisa kukhetho luka-2023 edinga ukuba ngumongameli weZimbabwe. Kungaba yilokho yini okunye okwethuse amalunga eZANU-PF?
Ngaba kuyikhona lokhu ukuthi sebecabangela abantu abaningi abatshiyeneyo ukuba nengxenye balamaqhinga kumbe balamacebo okuthi bebagenqule. Ngabe kubangwa yikhona lokho ukwesaba nje ukuthi engxenye umnumzana lo kaSukwere engancintisana lo mongameli ngo-2023.
Lo ke ngumnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi ecubungula ezombusazo ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo weStudio 7 ekwaBulawayo. Ekuqhubekeni kokonakala komnotho welizwe iningi lithi umnumzana Nelson Chamisa engahlala phansi akhulumisane lo mongameli Emmerson Mnangagwa kungaba lobubelo elizweni. Kodwa uDubo ukuthi uChamisa lebandla lakhe ele MDC abananzi uMnangagwa njengomongameli welizwe besithi waqilibezela kukhetho. Lokhu sokubangela ukuthi ibandla lezanu PF lalo lithi nxa abe MDC bengananzi uMnangagwa labo abasoze bacithe isikhathi sabo emakomidini awedalela eParliamente akhokhelwa ngamalunga eMDC. Ngezinye indlela umsebenzi usumimpo edalela eParliamente kulandela ukudonselana amandla lokhu. Kambe kwenziweni? Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesiphathamandla sebandla leZANU PF umnumzana Believe Gawule endawonye lomela iBhinga North edalela eParliamente engowe MDC umnumzana Prince Dubeko Sibanda nguye osungula lingxoxo.
Uyamqonda ngathi indaba enembiza ngani ubiza abanye bonke kabize yena uyakwazi ukuthi onguye olabalandeli kuleli lizwe mbani laba abanye bangahlangana begide bendawonye kodwa ilizwe kalisoze liye ndawo abantu kabamanyananga ukuze abantu bemanyane uMnangagwa lo Chamisa kabahlale phansi bekhulume singenza ngani wena lami ngasikwazi ukuthi lokho ikufuza ukuthi kwenza kanye asindawo nxa singabe silokhu sikontinua siyaphambili ngale ndlela namuhla sesibulela iParliamente kusasa angikwazi ukuthi siyabulala iphi institution njalo siyasala sesiyini sesiyiSomalia uhulumende wakho uyasebenza njani nxa ilukuzeni iParliamente ingasebenzi ayispeaki kathesi le mthetho okufuza ukuthi nga kaloku introduce phakathi na kweParliamente isimile
kutsho ukuthi ke
ngobunjalo yakhona khona
ngimumo onjani ukuthi lanxa sokwenziwa ukhetho kwayiwe emakudalekho i-constitutional court eyenkulu kuyo wonke amakhoti elizwe lezimbabwe isiphawulile indaba lingahloniphi ngezindlela lithi amakhoti la akwakho ngezindlela aliwa-recognize amakhoti la ngenxa kumbeli ngezindlela mina ngiselise kuzwisisa ukuthi kathi vele khona sibile abantu abale njonge nje ekukhanyayo ukuthi bale njonge engaqondanga esegcekeni njengakho lokuthi lithi na nxa ikhoti kamalaba isiyethulile okwethulayo libe selithi lokhu alikuhloniphi lifunani lifuna ukuthi ikhoti irule in favor of lina kunako kuthiwa ikhoti yenze inqumo esiqondile kungaba ngamakhoti
anjaniaule kunenge esikusolayo kuruling kamalaba and laye umalaba amboni ukuthi uya kuphikisa ukuthi laye kufuze esolwe ngasiye mlimo ongasolwayo umalaba ngoba uyikhoti iParliament injena iyasolwa i-executive injena iyasolwa akula muntu ongasolwayo so singenza ngani ukuthi wakhona ungasola umalaba wena esuyenze enye into ekwenza ukuthi kumbe kuthi ufe khonapho hhayi uyasolwa umalaba idale liyakwanisa ukulahleka
mana ngikunika isibonelo esokukhetholwa akhona e-America phakathi kwabush lo Al Gore Al Gore lo Bush kwathi kuphingwa hamba kwedale leqepha edale lezomthethwana ndabo kwaba lesinqumo kwesinqumo selo sahlonitshwa yilizwe leAmerika akulabantu abadonselana njengakhona
kokuyani ipolitiki ipolitiki zeAmerika lepolitiki zeZimbabwe ziyachiyana eAmerika akula msocha ongenela kumaresults ama-election eZimbabwe isocha yilelitshoyo ukuthi ama-results lawa siyawavuma kumbe hhayi so umehluko wakhona mkhulu kakhulu awungeke wafanisa i-America nezimbabwe
sibanda mfuna ukukutshela inye into omele uyazi oyaziyo wena kodwa ongayivumiyo kodwa ngaphandle nxa usutshela abantu into engayisiyo ukuthi uzame ukuthi uqashe ngomuntu ukhetho lolo ludluleka 2013 lolo lokwenziwa eseparlamenti futhi kathesi ukhankasa ukhululekile ukukholisa okumangalisa usenza into oyifuna akula muntu okwatshaya umuntu akula muntu okwayethusela umuntu akula muntu okwayenzani akula kodwa kwasekusiba le ngozi eyenzakalayo ngemva kokhetho ukhetho soluphelile
eli ngiyavumelana nawe ekuqaliseni ngapho siza nga ama-results asuka atshintshwa aba mathathu namhlanje ngakubuza ukuthi ama-results okuthi khona lupresident abe ngupresident iwaphi anawe kunjalo awungeke wantshela umalaba wehluleka kuwuphendula lo mbuzo So lo mbuzo uloku kukhona namhlanje yiwo umbuzo oza addressa iissue yelegitimacy. Singadingi izinto ezinganazikhanyi kwakuyacaca lasedale kwakhulunywa idale izegi yakhuluma ukuthi yona ilama result amathathu sitshintshile sasuka lapha saya lapha sasuka lapha saya lapha so ukuthi result eyiyo sibisibili yiphi akekho oyaziyo. Yindaba singadalisikhulume ngalo mbuzo ukuthi khona sizawulungisisa njani kusasa. Senzeni njani ukuze siyefika khonapho.
Mina into engiyikhangelele ukuthi ukukhetho lwaziwa yizeki, ukhetho lwaliphethwe yizeki. Izeki yaziyo konke wahamba kwaqonda lokwapha manisekayo kwaziwa yizeki.
Thina sikwazi ukuthi lutho gawule ukuthi utawazi lutho buza abanye ukuthi izano lezeki zidlelana njani. Hayi lapho ke bangakutshela kulapho ozakuba kwazi khona kathesi urile nxa usithi wena ukwazi.
Selifuna abanye abantu basale ngemuva, hayi asambeni sonkeni abantu bonke bahambe bephambili.
Hayi siyabonga zindala zombili sithe sizichiyeke zinjalo zidibana umnumzana Believe Gawule isiphatha amandla sebandla lezanu PF endawonye lomela ibhinga North edalela iParliamente engwe MDC umnumzana Prince Dubeko Sibanda. Sesikhangele ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi abazali bahlaba umkhosi kulandela ukuqonga kwembadalo yama-school fees ezikolo zama-boarding. Leli phephandaba lithi kwezinye izikolo abazali abalabantwana abaya kuzifundo zika-form 1 ngomnyaka ozayo batshelwe ukuthi baza kuba bebhadala i-$12,000 nge-term inye. Idale lePhalamende selilandule imbiko ethulwe ebulenjini isithi kulamanye amalunga edale lePhalamende abethwe ngamagama okuthiwa ayenza ezecansi ezambuzini zedale. Unobhala wedale umnumzana KM Chokuda wethule umbiko othi la ngamanga ngoba kungeke kwenzakala okukhulunywa njengoba edale kuhlala kuxokozela ukuthi akulo okungenzakala ezambuzini njalo lamalunga edale ayaziphatha phansi komthetho wedalelo nalelo. Iphephandaba leThe Herald lithi imuli yakomuyi umnumzana Robert Mugabe ayila maphepha achiwa ngumufi iwill ngesilungu. Leli phephandaba lithi imuli yakomgabe iyethule ingxenye yoluhlu lwelifa lakhe olutshengisa ukuba wayelezindlu ezingafika zona ezilitshumi. Kodwa ke bathi kuzamele imuli le iyokwenza umhlangano leziphathamandla zomthethwandaba ngoba kungatholakala ukuthi bakhona abafihla iwili yonale bazabotshwa. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilitshiya ke ezandleni zenu balaleli bethu kumazwi eliwathumele nge-WhatsApp kunombolo +12 465 0318.
Salibonani bantu be-Studio 7 kanye labalaleli. Hayi igama lami ngeke ngize ngilisho, sokukaningi ngilisho, otherwise bengagcina lami benginyamalalisa mhlazana ngathi ngafika ekhaya. Mina ngindaba le kahle kahle yokuchaywa kumkhokheli we-MDC orobedutshulwa ngamabhuleti ini ini. Kanti njengoba na kukhanya ngathi amaphoyisa ngawezano, why i-MDC ingabi ne-security yayo e-tight? Ibe tight security yabo ukuthi nanoma ngabe behamba becampaigner benganidi nje i-security yamapolisa, babe ne-security yabo nje private security e-tight ezokuthi nanoma mhlazana bethe benza ukuthi bengabe lokhu bethi abantu be-MDC bebanamanga kodwa kube lama security azobopha labo abenza lobu bubi njengoba nalike kuthiwa bekudutshulwa bekho why kumele kudutshulwe khona kunabantu ende besazi ukuthi kunomkhokheli welinye ibandla. Mina ngicabanga nje ukuthi ayibe nesecurity yayo nje iMDC etight inganidi policy ngoba ipolicy ngeyezanu yonke into ngeyezanu sengathi mhlazana futhi kwawina leyo MDC wonke umuntu osembusazweni kumbe ipoyisa kumbe lisosha bachithwe baqalelwe phansi ukuqhashwa ngoba bonke laba balemkhuba emibi balemkhuba yezanu.
Ubaba uJuma engasiqambela amanga engakhuluma izinto ezingekho. Abanye bakhuluma okukhona yena ukhuluma isitshelo kwakhe kasifuni thina ukuzwa lokho.
Kubuhlungu lokhu kwenzakalayo. Walibonani walaleli westudio 7. Awukhuluma yimi uNdlovu. Lokho kwenzakalayo kubuhlungu cause kuyacaca ukuthi kungamanga. Kanti izihlahla bezihlanyelelwane kumanje sinenkinga amadokotela kumele kuba ngabo ababhekana lezinto ezilonceda wona ababhizi bahlanyele izihlahla into ezizivilelayo ikudlala ngesikhathi baraide bebaspreyile kade bebabonte abayenza into ezingalangqondo baraide bebaspreyile loko kwaze bekukhuluma kungamanga umuntu uma yethi udutshuliwe wayengalimalanga baraide bebaspreyile cause bayenza izinto ezidumu kakhulu abantu be-MDC ntabayaziyo nje kuthi kube la ma-sanction lizwe lisokole loko zenza abantu abangcwele abangakwazi ukuphatha ngcono akukotshintsho olungatshintsha kuphethela abantu abantu kuyakuya ngami vele kuba uyabagijimisa too much mnangakho lathaye cause into abayenza irongo kumanje kube kuncediswana la le-government kuboniswana ukuthi amadokotela ayaphi azayenzani azahola njani kusetshenzwe njani akula maphilisi abantu bona lawo bula ama-HIV bona ababhizi bahlanyelana nezihlahla for what abantu basokola just because MDC yikuthi nje abantu babaleke iqiniso iqiniso balibalekile MDC yiyona eletha ama-sanctions ukuba ilizwe lingakwazi ukucontroleka bezibone bona ngani bazakwazi ukuthi busa ngcono kuyibo bona bona labo
njani basakaza hayi siyaphila siyabonga sinhlelo zenu siyabo sizilalele sibili nani bezani bamalisa ngento e-1 ugawulele uJuma uyathola beyala izinto ezikhulunywa emoyeni eziphuma thezi ubayala utoshamsa bebebadubula bede amapholisa ngawe-MDC so nxa ngawe-MDC kungani beyaliso MDC ukuthi betshengisele ezindleleni abazama ukulungisisa izani izani kayikhule sibebangali besenza so kanti esihleze emagangeni enxa yezani umbuso wezani lo abazama ukulungisisa into zabo zonke akula lokho kuthiwa kume kwaqonda okwabe kukwanisa ukulwa kuphela bebangubusela kuphela ababenzayo amama abadla bebusa wonke abafuni bafuna okwabo ukuthi kube yibo bodwa abatshontshayo abake bepha umfana omncane ayeke kusi ungathosa uze selifika esikhathini sokuthi umuntu ehlanyeni amaluba selifuna ukumbulala hhayi zani wayo sesikhathele ngayo
elibingelela studio 7 umagalela lo okhulumayo lapha ngiyacela ukucebisa abantu bakithi lokubaxwayisa ukuthi bangaze bakhathazeka bakhweze izinhliziyo zabo ngabantu abanjengoJuma. OJuma yibo akade besithi umgabe is surrounded by abantu abangayisibo ngemuva ngale but namhla sebengene kusame situation kabasakutsho lokho bayapolisha bayalungisa abantu bakithi lingakhathazeki ngabantu abasuthayo sicela ukuthi lingazi tshoni lizibulala imoya lisizwa ubuhlungu myekelena womane siyaphambili insuku zonke ukwenzela ukuthi kusasa limkhothe ukuthi wena wathi njengoba lihlala limtshela insuku zonke and ngiyabonga Studio 7 ukuthi libenza babe khona laba bantu bafike baxhamande bona besithi bayakhuluma bakhuluma into abazaziyo lingazondi lithi kabangabi khona kabake khona sikhulumisane labo sizwanane labo sizwe ukuthi bathini impendulo zabo zithini. Namhla kuJuma sekumnandi kakhulu sokumnandi lokhani okwedlula komgabe futhi amina kangikwazi nabantu bezani kangikwazi ukuthi basebenza njani kuyini abakutholayo kuyini okukhona ku kodwa singabasoli singabasola seze nje kathi kukhona abakuzuzayo thina esingakwaziyo maybe sikhuluma sinje bangena ezitolo esingayisizwe singena kizo maybe sikhuluma sinje lokho ebethenga impuphu nge-$35 umuntu angasolani khonapho ngaphandle komuntu omela iqiniso. Ngiyabonga.
Salibonani ku-Studio 7, mina elami igama ngu-Adolf Shaba ngilana e-Johannesburg, South Africa. Mina ngithanda ukuzibuza ngesimo selizwe lakithi ukuthi bona laba abazitshela ukuthi bayaphetha, abazitshela ukuthi bayabusa, babusa ini ngoba njengamanje ayikho into ejabulisa umuntu waseZimbabwe. Wonke umuntu ukhaliswa isimo, ukhaliswa konke nje kuyidisaster ezweni lethu. Ngakho ukuthi basafisa ukubusa ayikho into engathi bayilungisile kumbe bayiyenze yabangcono. Osebenzayo uyakhala ngoba balamali. Ngizibuza ngisho nalabo abazitshela ukuthi bayithanda leyo zane yakhona le esihlulekile esithethe izindlela lehlile labayinhlekisa yini abajabulela yona ngoba ihlulekile konke. Akukho lutho nje ongalupraise ukuthi iyenze labaluhle.
Siyabonga ke balaleli bethu elisithumele imlayezelo yenu nge-WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Lithumele phela ama audio amafitshane, siyacela njalo lingathuki angaba amafitshane siyenelisa ukuthi sifake abe manengi engadlulike i-2 minutes. Hayi, siyabonga. Ngizikhangele ezeMelika kulamalunga ebandla lamaDemocrats amabili asesuke emjahweni wokumela leli bandla kukhetho lomnyaka ozayo okudinga umongameli. Ababili laba umnumzana Joseph Sack lomnumzana Steve Bullock bazise izolo ukuthi abaseyikuncintisa. Sokusele abalithumi lasithupha abazancintisana kudingwa ozamela leli bandla kukhetho lomnyaka ozayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Mandla Mkhwananzi.
Khona kusese khona sokuzakhanya ukuthi eyiyo endala yiphi la. Kodwa ke uBiden ngiyabona uqiniswa yikona ukuthi ube nguvayisi kaObama. Kodwa kasazi ke ukuthi kathesi ke zizaba njani ngoba labo meya la ulo meya lo ongenileyo Bloomberg akazi ukuthi kuzazala nkomona. I-election ijayele ukuthi ibe nzima ukuthi uyipredict kusasemasinyane so.
Kodwa bakhona abanye abafana lo mama uKamala Harris abake bangani bayatshengisela ubukhokheli obuqotho kodwa kukhanya sebesemuva khonale. Ubona ungani singabona bona lapho abasebecineni bekhwela phezulu beze bakhangelane babhekane lo Trump?
Yeah. Uyabona sokusiwa kubo Iowa. I-Iowa i-Iowa kayazi ukuthi njani. Yikho lapho kuba le mfihlakalo khona. Ukuthi ama-Iowa caucuses lawana azaphuma lana. Nxa sokuvela lapho-ke khona sizabona Iowa, New Hampshire kusiyale. Umjaho sese is still everybody's rice khathesi. Asikwazi ukuthi abantu elizwe abalizwayo yiliphi.
Lo ke ngumnumzana Mandla Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ebesixoxa laye ecingweni esedolobheni le-Ohio. Bakithi ingoma kaZahara isigqibela uhlelo lodwa lamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Ukudonselana amandla phakathi kwamaqhuku amabili awebandla leZanu PF eliTim Lacoste lele G40 kukhanya sokuqale njalo. Ukukhulumisana kukamnumzana Nelson Chamisa lomongameli Emmerson Mnangagwa kungaqeda na inhlupho zeZimbabwe? selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo kusasa igama nguChris Gunn.